VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi lichumi lambili kunhlangula 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlupho engilubonayo ikuthi bona laba bayiba babusayo iba baona ama-business zona lawa ama-fuel yiba baona ama-garages athengisa ama-fuel. So angiboni bele ndaba labo. Mina ngibona kungela will power on the side of leadership ukuthi ilizwe liphakame ngoba kunje bona bayabenefitha.
Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla okuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo.
Umuyi uvimbayi Sangira Ijava ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likaba bakhe kwezombusazwe wazenza izinto zakhe walungisa ibizo lakhe yena yedwa ecele indoda yakhe ecele uchamisa. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayengumuntu owayelembeko.
Izakhamizi zeGlenview South eHarare zithi ukubhubha komeli wazo edale lephalamende unkosikazi Vimbai Tswankirai Java kuthiye isikhala esikhulu. Umtshumayeli odume ngokuchothoza uhulumende weZANU-PF uMnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale abantu abathathu abagoqela unkosikazi wakhe lomntwana ekuseni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla. Lokho kuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yepetulo eyodwa ebibiza i-4 RTGS dollars 97 isikhuphuke yaya ku-$5.26 kodwa amanye amagalaji ayithengisa nge-$5.30. Intengo ye-diesel yona iqonge isuka ku-$4.89 yaya ku-$5.07 lanxa nje amanye amagalaji ayithengisa nge-$5.12. Ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto eZimbabwe sokuyinsakavukela ngenxa yokubhidlika komnotho. Sixoxele somabhizimusi weGwanda uMnumzana Volta Moyo.
Udubo lulenkane, abantu abasasebenzi, imota zitshona zisemalayinini, abantu abala mali zona lezo eziphe ukuqanjwa. And uhlupho engilubonayo yikuthi bona laba bayiba babusayo yiba baona ama-business zona lawa ama-fuel yiba baona ama-garages athengisa ama-fuel. So angiboni bele ndaba lakho. Mina ngibona kungela will power on the side of leadership ukuthi ilizwe liphakame ngoba kunje bona bayabenefitha. Abasela enye into abangazake bayenze eZimbabwe, ilizwe lesibalithena upside down yonke into bayenza umathanda. Akusela sifiso sokuthi bayenzele abantu, abasela sifiso sokuthi abantu baphile elizweni. Sekuyiyo iwafa-wafa, ndoda yazibonela, i-survival of the fittest olamandla nguye ozaphila. Into ezagcina ikhona, but abantu abazasafa yithi esingelalutho onjwadi, esingelamandla ukuthi laba abakhona embusweni sibatshele ukuthi nxa lehlulekile chiyani, nxa lehlulekile khulumisanani labanye abayelabo bathathe over ilizwe liye phambili, likholisani nxa kunje abantu besehleka ukuphila. Uqanjwa izimali abazaziyo ukuthi abantu abalazo babe siphila abantu bakwazi ukuthi ilizwe lafa kudala kula msebenzi abantu laba asisebenzi, imali zakhona zona lezo bathi siyazithola siyazithatha ngapi?
Yebo akhwelile amafutha moyo kodwa khona ngaphe kwanda emagalajini ayatholakala yini
izimoto zimile emalayinini katholakali nxa ebuyile yona le ivikoroni kukhwezwa lento engekho angazi ukuthi vele i-pricing system yaleli lizwe injani ngoba lento engekho ezawuthi ikhwelile yona ivele ingekho ikhwela njani into yakhona ingekho so kuyadingakala ukuthi ababusayo babe honest ngelizwe leli ukuthi ilizwe liye phambili liphileke abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba qiniso akusaphileki
kumele benzeni kahle kahle
ikumele baqonde ukwenqabela izinto zokutshontsha lezinto ze-corruption balandele imithetho yokurana i-economy yelizwe balandele imithetho yonke esetshenziswa ngamanye amazwe aphumelelayo maybe sithathe izinto ezinjengao-import and export ungazithola ona kunguwe othenga kwamanye amazwe ukudlula amanye amazwe ethenga kuwe i-economy ayisoze yancedisa abantu bakho kumele kuhluzisiswe kukhangelisiswe ingcwethi zihlalisane phansi ama-politicians azihlalisane phansi kuzama ukulungisa indaba zelizwe leli it's no longer about the party sekuyindaba yomuntu wonke kumbe usechurchi kumbe ungaphi ilizwe leli it's now unfit for human habitation ngoba kule into ongayithola efanele ukuthi umuntu aphile kiyo kumbe aphile ngayo
umnumzana Walter Moyo ngusomabhizimusi weGwanda Sixoxe injalo lesizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Umnumzana Paul Ndlovu yena othi ukukhuphuka kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into engiyibonayo okwamanje efuneka edinge ukuthi abantu beZimbabwe siyayenza. Abantu kabame ngokuthi mina ngisaphotha leli bandla elithile, mina ngisaphotha leli bandla elithile. Abantu bahlangane, babe imbumba, babe munye. Bakhulume zwelinye ukuthi hayi, yebo hayi siyabonga, sesihlukumeze sokwanele. I-government ayizame ukuxolela abantu. Kambe yona bayibhekile, ithi yini into eyenzakaleli zweni lelana ngoba phela ikufa nje kodwa lokuya. Lathi siyazama, ungacabanga manje, ungawuthathe i-R1,000. Uthumele umuntu ekhaya uthi ayitshintshe ibe yilawo mabhondi athenga ayisathengi lutho thina ngapha i-R1,000 siyadlinya ngayonke eZimbabwe awudli next nge-R1,000 sayibona so lento le isinzima okuthi-ke sidinga nje ukuthi abantu nje babambane bazame nje ukuthi bonke mawuthi mina nje ngendlela engibona ngakhona angitsho ukuthi mhlawumbe ngigqugquzela udlame or into ezifana nalezo but ngitsho ukuthi umntwana ongakhali ufela emberekweni so ukukhala kwabantu kubana bangene esitaradeni batshengisele ngokuthula bangamosheli ukuthi but batshengisele ukuthi hhayi sesizile baba sisela uze lathi ukukhala kwethu lathi siyamuza ukukhala kakhwe ma ekhalela amavoti abantu bayamvotela ye okwamanje abantu labo sebekhala labo ngalokho abahlangana nakho ukuthi laye akuzwe abantu abakuzwa abantu abasebenzi abantu emasimini abavunanga abantu abanamali ibhonda alilavalwe so manje abantu bazophila njani ngapho into ziyakhuphuka so sowudingeke nje ukuthi abantu bonke nje babambane bakhohlwa ngokuthi mina ngwezani ngwe-MDC ngwezapho but abantu bazame ukuthi bakhulume ngalokho ababhekane lakhe empilweni
okucunula abantu abaningi Ndlovu yikuthi behlupheka benjalo iziphathamandla zezanup f ezile mali ziyazibonakalisa nje ziyayidlalisa zithenga lokhu lalokhuya sibone umeli wenembudziya edalele ephalamende umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena ethenga imota edulayo kakhulu iLamborghini uthi uyithenge ngemali edlula i-$400,000 umzwangedwa uyabungaphi khonaphi uyabungasebenzi yini nxa uyathenga imota edula kangaka uhambe layo phakathi kwabantu abahluphekayo abalambileyo abangadlanga abasilela ngezinto phose zonke ezibalulekileyo empilweni
cabanga ke umsakazi wami ukuthi u-MP athenge imota edula okwamagama ngaleyo ndlela u-MP laphana bazama ukubonisa thina abantu ukuthi hayi imali sinayo siyayidla siyidla kini zilima
umnumzana Paul Ndlovu yisizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa
okay
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalilani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umthumeli odume ngokuchothoza uhulumende weZanu PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe ingozi yemota ebikwa ibulale abantu abathathu ekuseni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi ababhubhileyo laba bagoqela umkaChiwenga lomntwana kanye lomunye ongakaziwa. Imota kaChiwenga ibhewukile yagiqika kanengi emgwaqweni osuka eMasingo usiya eHarare njalo amapholisa athi ibigijima kakhulu. UChiwenga ngokwakhe obikwa esesibhedlela njalo ulimele kakubi. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ngempela kubhubhe abantu abathathu kulingozi. Kodwa uthe ube ngeke ababethe ngamagama ngoba imideni yabo ibingakaziswa. UApostle Talent Chiwenga uthi uyisihlobo sikamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga njalo uhlala emchothoza njalo nje kuntshumayelo zakhe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zeGlenview South eHarare zithi ukubhubha komeli wazo edale lePhalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java kuthiye isikhala esikhulu esizahlupha ukuzivala ngoba ubengumuntu obekhuthele kakhulu esebenzela uZulu wesigaba sakhe. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Abalandeli bebandla leMDC egokelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebehlabela bekhumbula indodakazi owayengumkhokheli wayo unkosikazi Vimbai Java Tswangirai. Ekhuluma eGlenview South isabelo esasimelwa ngumuye edayela ePhalamende uChamisa uthe intsha yakuleli layo sokumele ilandele isinqumo sokuzinikela ukuletha inguquko elizweni. UChamisa uthe sesifikile isikhathi sokuthi intsha isukume itshengisele ukuze iveze ukuthi sizinzile singathatha intambo zobukhokheli njengalokho okwenziwa unkosikazi Tswangirai Java ofundele lokhu elandela amasondo kayise umuyi umnumzana Morgan Tswangirai.
Young people of Africa, this is your time. This is not just a Zimbabwean phenomenon.
Intsha ye-Afrika, lesi yisikhathi senu. Akusilo dubo olusezimbabwe kuphela, kodwa lolu dubo lukhona kwele South Africa, kwele Rwanda, kwele Uganda, la kwele Kenya. Intsha kumele isukume ivikele izwekazi le-Afrika. Yikho uVimbai wazinikele, ngoba kukini njengentsha ukuthi lizinikile njalo.
She answered the call, which is the second issue. Young people must answer the call.
Abe MDC, kanye labezokholo, babuthene emzini weGlenview South lapho abancome umsebenzi kankosikazi Tswangirai Java ongumunye wabesifazana abalutshwana abazinikela ukuphatheka kwezombusazwe. Omunye walabo abakade bezovalisa umuyi umnumzana Ngqobani Sithole umchaza njengesibonelo esihle kwabasakhulayo engasebenzisanga udumo lukayise ukuqansa esibangeni akade sekuso.
Umuyi uVimbai Tswangirai Java ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likababakhe kwezombusazwe wazenzela izinto zakhe, walungisa ibizo lakhe yena yedwa, ecele indoda yakhe, ecele uChamisa okhokhela ibandla leMDC. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayengumuntu owayelembeko, umuntu owayeziphethe, ezazela ukuthi yena uyazenzela izinto zakhe engelancedo engelamuntu angamhlupha ukuthi ebesenza izinto zakhe lezi.
Ekhuluma embuthanweni wokuvalelisa umuyi, umnumzana Osalo Siziba omele abatsha kubandla leli uthe unkosikazi Vimbayi wasebenzela ubuhle bebandla lenkonzo yakhe.
Thina njengabatsha siyakubonga ngomsebenzi owenzileyo ephalamende lakumhlanganiso ye-Moving for Democratic Change lakubakhonzi benkonzo kaJesu Kristu. Sizahlala siqhubeka phambili ngenkolo yakwelizwe lankolo yokuya ezulwini. Siyabonga.
Isidumbu sikamuyi siqale sasiwa esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tswangirai House, lapho eminye imigwaqo ike yavalwa kunikezwa abakade bezovalelisa umuyi ithuba lokubuthana. Unkosikazi Vimbayi Tswangirai ukhangelelwe ukubeka emathuneni aweGlen Forest eHarare kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Live talk ukuhlelo lwe-Diaspora Forum namhlanje sikhangela udaba lokutholiswa kwezizalwane zeZimbabwe ilungelo lokuba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhangelane elo kuhlukunyezwa kwabezombusazwe abaphikisayo lentatheli izindaba kwele Russia OVD Info Group ithi amapholisa akulelo lizwe abophe intatheli izindaba elodumo u-Alexei Navalny lamhlanje lamakhulu amane abantu abakade betshengisela esigodlweni seMoscow besola ucuku lwamapholisa. Uhlangothi olubona ngezempilakahle emhlabeni jikelele olwe-World Health Organization luthi kulomntwana osebulewe ngumkhuhlane we-Ebola kwele Uganda. Umphathintambo wezempilakahle kulelo lizwe ubikwa esithi lumntwana ngumuntu wesithathu osebulewe yilumkhuhlane phakathi kwamaviki amathathu edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe zihlaba umkhosi omkhulu ngokuphuza kokuphuma kwengwalo zokuhambisa ezama-passports. Lokhu kubikwa kubangelwa ikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Ama-passports amele aphume ngokuphuthuma phakathi kosuku olulodwa kusiya kwezintathu lawo asemisiwe ngoba abehofisi ka-Registrar General bengasenelisi ukuzikhipha ngesikhathi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AmaZimbabweans akhalaza ngokungaphumi kwencwadi zokuya ngaphandle kwelizwe, imbangela kuyikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Abafuna ukuthatha eziphuma ngokuphangisa bebecetshiswa ukuba lezi sezike zamiswa ukubhadaliswa. Ukuphuza kokuphuma kwengwalo lezi sekusuke kwahlangana lesimo somnotho welizwe lesombusazwe esingamanga kuhle. Osokwenza abantu bathandabuze ukuba ngeqiniso ikuswelakala kwephepha kumbe yingabomo. Umnumzana Ndaba Zulu uthi nxa ama-passport engasaphumi kuzaba nzima kuye ngoba ephila ngokuthenga ethengisa impahla zakwamanye amazwe.
Komina kuyangidanisa kakhulu ngoba kusukela khona lo ngomnyaka ophelileyo last year ngicabangela khona kubo August ngi-apply le passport lokho lakathi sokufika isikhathi sona lesingingakayitholi. Manje buya khona apho abantu laba babe lokho bebusy besitshela ukuthi abuya kusalungiswa. Na i-problem yakho na le iyasiphambanisa kakhulu ngoba thina njengabantu avele sisebenza lapha siyabe sihamba siyadinga ezinye izinto zokuthi sikwanise ukuthi sithengise siphila. Kodwa mase singela lawo maphepha lawo, hayi kuyasinzimela kakhulu, njalo sakwazi ukuthi sizakwenza njani hayi.
Umnumzana Lucky Ngwenya ngomunye obefuna ukuthatha ipassport ephuma ngokuphuthuma kodwa walelwe.
Sesithwele nzima lapha, bengifuna ukuthatha emergency passport kodwa ngizwa ukuba sithi sithathe yona la E53 ukuthi iyaphuma ngawuphi umnyaka angikwazi. Sengithwele nzima khonapho, ngifuna ukugijimela kwe-South Africa, sengiswele ukuthi ngiyenzeni be ngithathe imalayija yini wenze ukuthi ngihambe, bese ngisiyachaphula impopo mbambe yilokhu zeni kuthiwa kunama-crocodiles kodwa hayi akulunganga sibili lokhu ukuthwala nzima kangaka mina ngile mali yakhona.
Unkosikazi Nikiwe Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo, uveze ukudana okukhulu ngokuphuza ukuphuma kwama-passport.
Uhlupho lwama-passport zokusikhathaze kakhulu ngoba ngesikhathi siwathatha ngomnyaka ophelileyo, mina yangayithatha kungo-August. Ngangingayijahi kodwa kathesi sengiyijahile. Nxa uhamba khona ngale babe kutshela ukuthi uzabona ngemeseji, uzabona ngemeseji, bengasicaceli ukuthi vele kuhamba kunokuthatha indawo ngemuva ngayo. But kathesi besitshela ukuthi nxa uyifune uyabuke uzobhukha. Into yabe ibhukhwa kuyini ngoba vele yona ipassport yangkhona isi-overdue.
Unkosikazi Nobubele Ncube ongumzali uveze ukudana okukhulu ngomumo okhona elizweni.
Umfana wami lapha kade ele waiting pass i-ID yakhe. Ngithe nisithi ahambe ayitshintshisa ngale komsitheli, bafika bamtshela ukuthi khona akula inki yokuthi bamprintele i-plastic ID. Osokuyikho asisakwazi ngoba khathesi izinto zeZimbabwe okuyikho asikwazi thi kuyini, kanti i-inki leyo kanti yengaphi? Lamuhla sokuthiwa khona kula inki asebenzise le waiting pass. Ngapha esikolo babefuna naleyani plastic ID, so anisakwazi ukuthi mina kwenziweni.
UZulu ukhala ngokuphuza kwama-passport esithi kubabisela emuva ezintweni eziningi, njalo abaphiwa impendulo eqondileyo ukuthi indaba lokhu kuthatha isikhathi eside kangaka. I-Studio 7 izamile ukukhulumisana labe ofisini ebona ngokubhaliswa kwempahla labantu ku-Registrar General, kodwa balile ukukhuluma ngodaba lolu bethi lubucwayi kakhulu. Ngimele i-Studio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iqembu labahlabeleli abadabuka kuzwekazi leAfrika eleVoices from Southern Africa kumbe ivusa lene liseyiminyaka elithumi lihlabela lingapha kwelemelika. Leli qembu lihlezi limenywa nje emcimbeni etshiyeneyo ukuyahlabela. Kuminyaka emlutshwana edluleyo leli qembu limenywe emthimbeni wokuthakazelela ukukhethwa kukamnumzana Barack Obama ukuba ngumongameli weMelika. UChris Kande weStudio 7 uxoxela umkhokheli waleli qembu umnumzana Mike Nguyuza.
Nkosi sikeleli Afrika, maluba kanyisu kondolayo, izo imitanda soyetu, nkosi sikelela atina, nusabonayo.
Umestela mnumza nguti ikeleli, laqala njani njalo laqala nini?
Njoba nazi abantu baseNingizimu Afrika uma badibana bathanda ukucula, noba kusesifeni kusemshadweni noma lasidibana khona nje siyacula. Kodwa ke ngo-2007 umeli weSouth Africa la eAmerica umnumzana uweli lenhlapho nesandla sakhe owashona kodwa ubaba uMoyo bangumema bathi woza la uthathe abantu baseSouth Africa ubafundise le ngoma ekuthiwa yi-South African National Anthem.
Nkosi sikeleli Afrika, nalupakanisu kono bayo, izwa imitanda soyetu.
Manje kwakungelula ukuthi sicule lo ngoma ngoba ishintshi
Morena kuluka sechana sa Yesu ofelise dintwale matwenye
age ilimi ezinye kule ngoma yenkosi sikelela sekunesibhunu phakathi manje abantu abaningi bengafuna ukucula ngoba bangafuni lesibhunu ubuhlungu bayizolo beapartheid kodwa ngoba uBaba Mandela na South African government bavumile ukuthi le ngoma zihlangane ingoma zesibhunu nesingisi nesisuthu nesizulu zibe nyanda yinye sangathi kungcono sicule nathi le ngoma ngoba ngeke ishintshe phela
makube njalo makube njalo makube njalo kude kube ngunapha kwate kude kube ngunapha
sibheke futhi ukuthi kwamanye amazwe njengaseZambia mhlambe naseUganda bathatha inkosi sikelela bacale ngayo bafake okwabo ukuthi baphakamise amazwe wabo ngavuma ke mina nabantu baseSouth Africa bavuma sadibana safundisana safunda amanotes saze sakwazi ukucula sacula ngo 2007 nge celebration ye independence ngo April yithe sacula
silo yini makanana silo yini makanana silo yini makanana sibethu samjari maliye makanana yiles 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 makanana yiles 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 makanana
Iqembu le Voices of Southern Africa lizwileke lapho umkhokheli walo uMike Nguyuza obexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 bekhona pha eMelika.
Africa, 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 Africa. Africa, 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 beautiful continent, Africa, Africa, beautiful continent. Africa, Africa, Africa. Africa,
Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, beautiful continent, Africa.
Ubuhle bayo yiAfrika yinsingizi ke lezo zigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namhla ukuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Umtshumayeli odume ngokuchothoza uhulumende wezanu-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale umkakhe lomntwana lomunye namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.